baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu kwesinye isikhathi bayazihlupha njengezinto ezokuthi ubani engasahlanga buhlanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe.
Ukuhlangabezwa iziphathamandla zakwele China okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo.
Kodwa kukavele ukuthi ngabe sikaziphathaka kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi, njengalokhu besofaka abathathe belesikhathi eside bemlandela.
Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz umnumzana Obed Masaraure uyabotshwa eHarare.
Hayi, mina ngisakunithi station ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani usuku lama-war veteran njengama-war veteran. Ukuhlangana kwethu silungisa into lezi sile siyefika lapho awaphelela khona uma uqalisa i-station.
Ukuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Chingadube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuhlangabezwa isiphathamandla zakwele China kwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo. UChiwenga ufike phakathi kwamabili wahlangabezwa ngumsekeli womeli wakwele China umnumzana Zhao Baogang labe muli yakhe, kodwa unkosikazi wakhe uMary engekho. UChiwenga wasuka elizweni kunyanga ezinhlanu ezedluleyo waya kwele China lapho ayelatshwe khona umkhuhlane ongaqanjwanga. Ukungahlangabezwa kwakhe iziphathamandla zikahulumende kudale imibuzo eminingi, abanye besithi kukhomba ukungezwani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ababili laba babonakala emfanekisweni bejabulelana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi uyibona njani inkulumo esiqhamukile ngalolu daba.
Uyabona kunjani Gande? Abantu kwesinye isikhathi bayazihlupha njengezinto ezokuthi ubani engasahlanga buhlanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe nguye ayithi ngayizahambile. Njengoba uChiwenga ubevele emkhuhlaneni begula, akade sihlangabezwa noma abemeli abemuli kumbe ngobani abakhona, but amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani. Uhlangabezwe ngamaChina, lokwana yisikho lokho, ayisikho.
Kodwa yena ukuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani?
Lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu abakhuluma indaba ezingayisizo besethukanisa abantu. UChiwenga wahamba ngomkhuhlane eChina, usephendukile uvice president, uvice president welizwe. Ngokunjalo ukuthi banjani upresident kathi njengoba kathi nguvice president phela, upresident novice president kathi vele kuyini okunye abakukhangeleleyo abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumo lwalo ukuthi abantu laba bazwani? Kathi ngezinye indlela akunjalo. Asithina ebandleni lethu uzalo uPiva silakho khonoko, ngingazi kumbe kunye abanye balakho bayakwazi khonoko ukuthi kulokungazwani. Umongameli lo vice president ngumuntu oyedwa lo.
Ungathini wena ngokuwelatshwa kwakhe? Kukhanya hayi welatshiwe sibili uqinile, kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka. Ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya cithi imali eningi emazweni aphethe?
Ngokunjalo Gande, sisebangeni silathi siyalandela sisadodombela kodwa sineke sizilinganise lamazwe anjengabo China lamazwe anjengabo America labazwe anjenga singazilinganisa yebo sithi izizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo amazwe asathuthuka esingalakho ukuthi sibe lakho mhlawumbe yiko ubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalawo athuthukile behamba besiya kubo India besiyadinga ukwelatshwa kumazwe njengabo India ayiwo alemtshina alamadokotela ate phecelezi ngokunjalo akumangalisi khonokho ukuthi abantu umuntu asuke ekwelinye ilizwe edinga ukwelatshwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo. Thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona phana asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sesenelisa ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu nemitshini ephezulu amadokotela alobungcwethi obungaphezulu.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esecholocho. Lokhu sikudaba lunye unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwezembiko umnumzana Nick Mangwana eloba ebulenjini bokuxhumana iTwitter uthe kuyamangalisa ukuthi abameli beChina eZimbabwe bengagijimela uyahlangabeza uthi wenga. Kodwa ingcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu akulamsebenzi.
Kanti yena uyacululwa njani nxa kuthiwa khona uvice president uyaphendula ngantsho kule department eku-president's office OPCA protocol ku-foreign affairs le-protocol kuthithi amachina akuratelwe mbani ukuthi wengasesiza labo phela nxa vele kungelabetengisela ukuthi emzini we-ZANU PF kule kungabangxoza lokuxabana bazathatha i-advantage kuyalisokutshengisa vele ukuthi isikhundla sakhona asitsho lutho ngoba nxa ngaye silesithunzi le mpande kwakuyisiprotocol yakhona ukuthi nxa ehlika kumbe ahlangabezwe nguyo umnangagwa kumbe uKembo Mohale.
Ye kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa kungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu vele uyakhalakhala ukuthi kusukela isikhathi leso okwakhitshwa khona uMugabe sokuphothi kweyiminyaka emibili akula nto eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka ngibona ngathi mina amasosha sibila namapholisa siyahlangana la kuphela esikolweni ezindaweni baye bekhonona kungenzekele kuyenze ukuthi engxesokulu kwethuka kumnangagwa ukuthi ngxeyi abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umuntu uzama uthi wenga engenza lokhu anakwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lesibili elizayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla leZANU PF okufana lalokho okwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mgabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele ukuthembisa ukuthi nxa njengoba beyabekhipha uMgabe izinto ziyakucuka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma okwenza abantu abahlala namasosha abangane amapholisa kube kukhonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare solamahungahunga ukuthi engxenye uthi wenga uzagcina sisenza lokhana uMgabe sisebenza laba abantu kulokukhonona okukhulu ngoba abantu okwakhathi esisebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli beZANU PF bantu bahlala labantu aphele khala bekhalakhale besithi salincedisa ukukhipha lo mzana uMgabe labo kasukuri labana bayakhwezela labo besithi salitshele ukuthi abantu laba elibayelethela umpulu labo abasuzibale balincede mina liqiniso sibile ukuthi kulokukhonona lokuhluphana phakathi kweZANU PF yikho abantu besithi bona so ngathi abantu bebejabula ukuthi uthiwe ngasephendukile sokuza kwenzekala lokhona kuyenziwa umnumzana uMgabe.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje eHarare esetheswa icala elingaqondakaliyo. UMasaraure uke wathunjwa ngenyanga kaNhlangula lonyaka ngabantu abangaziwayo, wakhululwa impahla, watshaywa kabuhlungu. Lamuhla ubikwa obezivakatshela eHarare lonkosikazi wakhe wadunyelwa ngabantu kade belandela imota ebitshayelwa ngunkosikazi wakhe bevela emaphandleni lapho afundisa khona bambopha edolobheni leHarare. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Decent Collins Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnumzana Obed Masara ore ubotshiwe namhlanje eHarare lapha kade efike khona evelela lapha afundisa khona duzane ngedorobhu laseHarare endaweni okuthiwa kuseChemanza. Uthi abantu abakade bemlandela belesikhathi eside nje bemlandela elokuba nanzelela kodwa enganakani ukuthi ngabe kungabantu abalezinye injongo ezingalunganga. Babone ngesikhathi semise imota ezama ukuthi ancedise unkosikazi wakhe ukuthi engayipaka njani. Basebebuya kuye bambopha ngaseleso sikhathi.
Manje bathi icala alidalileyo kuyini?
Bathi ilokho okuthiwa public misconduct ukuthi kaziphathanga kahle emphakathini. Kodwa kukavele ukuthi ngabe sithi kaziphathanga kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi. Njengalokhu besekho abantu ade belesikhathi eside bemlandela. Sinanzelela ukuthi vele udaba lokulandelwa kwabantu abayingama-activist abalokhu kwenza emphakathini abanjengaye u-Obed Masara ure lungandi luqhubeka lusiya phambili khonapha kwelaseZimbabwe. Njalo kuyasimangalisa ukuthi uMasara ure besele sikhathi emlandela. Esikufisayo nje ukuthi akhutshwe entolongweni aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokulwela amalungelo ababalisi basemakhaya.
Manje kunga kulokwenza yini lenyathelo lathathwa ngababalisi abemakhaya?
Ye, lokhu kulokwenza ngoba bafuna ukuthi bephule umoya wakhe, bephule inhliziyo yakhe mayelana ngeqhaza alithetheyo elokuthi uzalwela amalungelo ababalisi basemakhaya. Kunjalo sibili siyakukholela ukuthi indlela yokufuna ukuthi bamephule umoya. Kodwa indoda lesibindi kakhulu sikhangelela ukuthi uMasara ure uza kumelana nawo umthetho ekugcineni uzaphuma. Njalo siyakukholela ukuthi akulacala azatholakala enalo ngoba akulanto embi ayenzileyo.
Lo ke ngumnumzana Decent Collins Bajila isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namba wafowe mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ziphakathi kwendlala emangalisayo phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lithi impilo isuke yabanzima kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kulandela ukukhithwa esihlalweni kwaye ngumongameli uMuyi umnumzana Robert Mugabe. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kamongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lendubo eziningi ezibalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye nokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esixoxe lazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhitshwa kwaye ngumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe zisithi sezikubona lamuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Mati Moyo isakhamuzi semawane phansi kwenduna Nhlamba uthi bathwele amagabha avuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulalo babongenileyo lo. Iqiniso elihle leJehova uyabona. Lokho ukuthi into ziyaqasa ziye phezulu amabhasi asagadeka abantu bakhala ezinyembezi. Kumgabe kade kungekho konke lokho. Yicho ubesinceda umdala lwana futhi sithese zokuthaka sekho ngezwa ngiphela sithi nyangathi oh ya wonke umuntu namhlobo sithi ugabe kade enceda kulalo esiyikho khona siphakathi kwenkangala emangalisayo.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni phansi kwenduna Masuku uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthi nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi ezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula kokhyana wawusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkulumo ayikhuluma eqala ukuhluthulela umgaba wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe-100 days. kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo okundilelo ongafundanga sokufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome cha 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 cha.
Unkosikazi Train and Love esijubane phansi kwenduna umathe uthi babhekane lendlela embi kakhulu kuminyaka emibili edlulileyo.
Hayi iminyaka le embili edlulileyo kade siphakathi kwenkangala kade kulendlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla nakathesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Sesikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingeneyo ukuthi silime sivune.
Umnumzana Brighton Arwentalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele nje athi ngapha emaphandleni asikaboni utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kwabaneke sezoe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi 90 cents, kathesi isinkwa siyi $15. Kufanele sice isikephe ncinxasa singena amanzi apha sicwila, lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele mina ukubusa kwamnangagayoko vele sinzwangenayo kulalo ukuthi njengathi ngapha emaphandleni vele sekuwesi ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya, lapho emakhaya kathe siwesi wesi. Lokhu undoda luyengenile esihlalweni akulanto enhle, into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela kusathengeki njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya khona kusiya lezula lokalini konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgabi kwakungcono ngoba wayesenze khuza balo uthule zivele kakhuzi lutho umuntu opokuzithulela.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu. Kodwa kuze kube lalamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe sithi abantu kumele babekezele esalungisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lowake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube, yena osethule ugwalo olutsha.
Ugwalo lwami inhloko yawo ithi yona Quiet Flows Zimbabwe. Ikho ke ugwalo lolu lukhuluma ngempilo yami ngisukele ekuzalweni wonke ngikhula kuye esikolweni ngize ngijoyina i-liberation movement siyaphambili uhamba ngisiyalani kuma-operation ngaleso sikhathi lapha nokuthi ngasuka lapho ngangena le majele ngaphuma ngabuyela le Zambia ngajoyina i-Zipa High Command ngaphinda ngaya phambili ngaze ngathunyezwa e-Russia ukuthi ngiyefunda njalo ngimele liphathi khonale. So lokuphenduka kwami sengibuya ngapha ngikhaya ngabuyela futhi u-Zipa High Command Head of Communications asemphenduka-ke nge-ceasefire lapha konke lokhu yana-ke lokhu siyaphambili sisenza ngithi ezinjalo ngiyakhondakta i-ceasefire ngasuka lapho ngaya-Minister of Defence ngasuka lapho ngaseyijoyina i-ZDI konke njalo nje ngaze ngafika ngaze ngaba ngu-minister. Kunjalo in-short into ekhona ebhakeni le new dispensation yonke ngikhulumile ukuthi yahamba njani mina okwenzakalayo.
Ye sizwa abanye besithi ziningi ingwalo ezikhuluma ngembali yezandla okokuthi imbali yelizwe ikakhulu eyeZibra leZaphu ingani icina ingasayazakali kakuhle, ukubeke sobala yini egwalweni lwakho?
Sobala sibili ngoba yiyo into eyade injongo ukuthi ngikhiphe i-history yeZipra ngoba siyizwa nje kuphela ngomlomo njalo umusazi ukuthi izitra yasebenza okuzwayo yikho ogeneral Walls bathi bona hey unganginika izitra ngingathatha i-Africa yonke ugeneral Walls watsho njalo so wayekwazi ukuthi akudlalwa kwakutshaywa yokusazi konke ukuthi sawisa lama-frame achina sabachaya kakhulu ezambezi yikho abaningi bathi bona yinto eyenza ukuthi i-Lakenstar talks bazi yikho ke akulamuntu owaziyo ngalokho kungathi yinto efihlwayo kanti sokumele kubesegcekeni
ku-new dispensation lapha kahle kahle kuyini elikubambayo kugwalo lona
hayi mina ngicabanga dispensation ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani usuku lama-war veteran ngiyama-war veteran team ukuhlangana kwethu silungisa into lezi sile siyefika lapho awaphelela khona uma qalisa i-dispensation ukuthi mina ngiqinisa ukuthi into le yalethwa ama-war veteran more than by the army i-army yathatha nje sokuyimbongolwane ekade sibhoboka sebethatha ke bona njengabantu abale mbhobho
manje ngemva kokubala lolu gwalo kukhona yini esingakufunda ngokwenzakalayo kathesi ukuthi kungakuhamba njani kuyini kahle kahle esingakubona phambili sasibona abanye ababhala ingwalo zakathesi besithi bona hayi osikubonayo ukuthi udaba lolu olokusuka kukamuyi umnumzana Robert Mugabe kukhanya aluyenzwanga ngendlela eyiyo okutshengisela ukuthi kungavuka njalo okunye okufanayo kwelizayo kunjalo yini kugwalo lo
hayi ngake ngiprofite kodwa ke kuqakathekileyo yukuthi uyakwazi ukuthi kuze kwenzakala into le ekakhesojiyayo ukuthi unkosikazi wakhe wayesone ilizwe kakhulu wayesefuna ukubusa yena ngokwakhe sasingazisiyimeleleyo nto kungakho kodwa-ke okwamanje ye kulobunzima obuthize kodwa thina abanye sithi hayi undoda lo uyaqalisa ke simnikeni isikhatshanyana sikwazi la uzatshengisa ukuthi kuyaphumelela yini kuya phambili kumbe kuyamehlula kodwa-ke ayibanjwa ngekhanda iso ayibanjwa ngekhanda asimnikeni isikhatshanyana sibone ukuthi uya ngaphi ngoba lakho ilizwe lamhla uchawe amasosha athathe kusasa athathe futhi hayi angikhole ukuthi kungaba yilizwe lelo kumele kulungiswe izinto ezingalunganga
kodwa bakhona bathi zikhona izibonelo ezikhomba ukubana useyehlulekile ngoba laphana wayethe ngesikhathi esinje kuyaba sekutheni isikhathi sedlule kufike futhi okunye athi hayi isikhathi esinje likubona njani wena khona
hayi njengoba ngithilo inhlu abanjwa ngekhanda engimeka ngehluleka kanti lamanye amaqhinga awafaka eceleni ukuthi kulungiswe ilizwe ngazi sizabona ngesikhathi sizabona ngesikhathi leli lizwe alisiyonto njengokufa komuntu hhayi ilizwe ikhathi isikhathi esithi ukufa yikho-ke kumele beze kubekezela okuthize
lo-ke ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo councillor Sikhululekile Moyo owephumula le Hyde Park kobulawayo ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakobulawayo sihlaziya ukuthi abahlali bakuleli dolobho baziphethe njani ngesikhathi amahola okucithelwa amanzi esengezelelwe
usuku lokuthi amanzi malutshwane njalo emalutshwane njalo izindlini zethu nxa zisifazibulwa yi-load shedding yezesa asukho ukuthi luhlupho lukabulawayo kuphela luhlupho lukhona vele eZimbabwe amanzi wona ngokwawo awekho ethengekho njalo kubuya kube le nhlupho zona lezi ezenzakala singathutshwa amagetsi sifele ezindlini amanzi laphana asahambi kuhle siya kuma-reservoir amalevels nje abe phansi sekhile ukuphampa amanzi alingeni ubulawayo wonke nxa sibachasisela ngoba thina kulanti siyenzayo singubulawayo city council esingabazi siyona siyahlala phansi labo sixoxe labo sithi ukuthi kusukusela mhla ka 25 ngoMvulo siyabe sesingezelele amalanga okuthi siya watershed nganike example yokuthi kunje mina ngeke ngaba lomhlangano mhla ka 17 qoqhusana labo izakhamizi ukuthi kumele zibe kwazi uhlupho lwamanzi luyaqhubeka luyaphambili kungaba worse ukuthi amanzi bayasola amalanga amaningi laphana nxa kucutshwa amagesi izinjini zethu ezisebenza ngamagesi ziba lokufa okudinga ukuthi kuyabe sekunezindleko ezidingakalazi ukuthi zilungise khona lapho zifile amanzi abe ngahambi kuma-reservoir abe lokhu ereduce amanzi laphana okusupply ubulawayo so kuyahlangana izesa kubuye lokuthi vele lawo amanzi angikhona asemalutshwane sile water crisis okwamampela
kuvele kulamalanga abantu abahlala kuwona bengalamanzi libaxwayisa ukuthi benzeni siyabona ukuthi kulabesifazane abalabantwana kumele kugeziswe izambuzi
siyabakhuthaza ukuthi khona kumele babe lama-containers ukuthi amanzi nxa ekhona bakhelele azabancedisa aze abe khona bahlanze izigubhu lapho abagcina khona amanzi kumbe kuyabe kuyini lapho abathela khona bagezise bewagcinekisha amanzi lawo ngoba ngamanzi abe-treatiwe ngamanzi abe-clean bengasebenzisa sale siyabakhuthaza ukuthi bengawachithi nje bayasebenzise kokunye nxa sebe-refillela i-next shedin ukuthi ngalesi sikhathi sile-water crisis kuba lohlupho lokuthi kuba lama-sewer blockages ama-sewer wethu abe setutuma okungapheliyo edubuka lapha lalaphayana okubangelwa yikuthi ngesikhathi sivalile amanzi laphana siyabe lokhu sisebenzisa izambuzi izambuzi ezana sizisebenzi sidoti liyani iyahambe yenamathela emaphayiphini nxa amanzi ebuya laphana abe buye kwenye area kungelamanzi okutshengisela ukuthi i-pressure isabi khona liyani ekuncedisa ukuthi iphushe idoti liyani ihambe so kule big flash esiyikhuthaza izakhamizi ukuthi nsuku zonke ngowa-first aid kumele basiflashe kanye nxa kuyukuthi amanzi akhona njalo nxa engekho laba babe bekhelelile babe la manzi ona la balindele ukuthi bazathela esambuzini bathele ngowa-first aid sincedise i-pressure yama-sewer systems ethu kwenzela ukuthini kungabi lama-blockages amaningi ngoba kungaqhubeka kube njalo kuzadala imikhuhlane njalo baphinde baflashe ekuseni ngowa-first six lapha sincedisa i-pressure kuma-sewer systems ethu ukuthi ingcekeza liyani ihambe ukwenzela ukuthi kureduce ama-sewer blockages lokudubuka kwezitisho kukhona edolobheni sibakhuthaza emhlanganweni njalo simemezela kumaradio
kodwa ezinye ingatsha zikamansipala lazo zisebenza kuhle yini njengokubuthwa kwezibi lokunye ukwenzela ukuthi kube lokuhlanzeka
ukubuthwa kwezibi bekusaqhutshwa kahle kungenzakala ukuthi maybe kube lelinye iviki okungabe kuphoseka waswelakala amafutha akhona kodwa kumaviki adlulileyo besibutha kahle izibi sibi libongakabi lama-complaints siyazama ukuthi laloba siswele ifiweli lamuhla kusasa singayithola siyaqhubeka siyeuthatha izibi hhayi ukubutha kwezibi bekusaqhubeka ngendlela
leyo bekuyingxoxo lo-councillor Sikhululekile Moyo owephumula le-Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomitii ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile ke sikhangeleke impumela yemidlalo yenkezo ye-PSL edlalwe lamhlanje iBulawayo Chiefs 3 Chicken Inn 1 iHarare City 0 Yata 1 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba ukungahlangabezwa iziphathamandla zeZimbabwe kuze ezeChina kuphela okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala e-ATUS umnumzana Obed Masaraure uyabotshwa eHarare kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxe lomnumzana Chingadube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale